okwenza amabizo abe mabili ubaba uHadebe onguye icandidate yeMPship enkaya abantu besithi masinika icandidate esifunayo yena aqambe eyakhe ayifunayo mina ngahamba kucaucus point lo omunye wami umdudu Siziba wayengekho mina abantu ababe supporta mina babe ngu 20 ababe supporta umdudu babe ngu 4 then amanye amaward abanye babe ngene unopposed then amabizo ma esebuya sokubuya abantu ababe ngivele bengekho nakucaucus abafunwa nguye uHadebe ngoba ngiyenza kwecaucus wabuya sesithi kakwenziwe ama primary emawardini so thina sayala uku-attend ama primaries akhe lawo ngoba upresident wayekukhuluma clearly ukuthi kakusoze kube lama primary elections ama primary elections akhona owayewenza aye elabantu bezana ngabantu labana babezodiliza ibanda babebuye ukuthi bezosupporta icandidate abayibonayo ukuthi izaluza ekuqineni mhlaka 23 bese besithi mhlaka 23 bona sebesiyavotela ibandla labo then sakunanzelela thina khona lokhu ngobuningi bethu sathi no asingeke sisinjani si-athende entweni enjalo we had to withdraw from ama-primary elections akhe and abantu abaningi bazavotela ukhansila wethu lo-president wethu okuka-MP ubaba lowu asimbonanga engubaba oqondileyo abantu benkayi bonke bayakwazi ukuthi abantu abakhethwayo abangena unopposed ku-caucus wabakhipha wafaka bakhe abafunwa nguye so umuntu onjalo uzaqhubeka yenza into yakhe ekuhambeni kwempilo yethu kuthi siyaphambili so uyaphambanisa ibandla besibona ingani kusho ukuthi sihle simblocke before he goes anywhere thina upresident siyamsupporta at full cost siyamsupporta ibandla siyalithanda kakhulu
sixoxelaye umnumzana Hadebe uthi okokuqala waphuza emhlanganweni lapho okwakukhethwa khona lanxa sokule bekwe elinye ilanga wafica ukuthi wena umnumzana Siziba ulosekelo oluningi okwedlula olwakho ungathi kwahamba njani lapha
ngiyakuzwa sithandekile uHadebe yena mthetho wakhe angazi ukuthi ungumuntu onjani ngiyesaba lokuthi yithi umuntu omdala ukhuluma amanga ngikazange abuye emhlanganweni safika ngo-10 thina emhlanganweni lo saze sasuka ngo-5 ntambama njalo sasingasoze siwu-athende ngoba sasingakwazi ukuthi kuzowenziwa ama-primary vele wasengilandela emzini wami uHadebe lapho okwakungaba yi-9 kilometers from i-point yona leyo esafikiyo wazofikisana nami sokusebusuku ngama-7 engincenga ukuthi angehle kulesana sikhundla kungene umfana mduduzi mina uzanginika eyinye i-position of which leyo position mhlana we-nomination court wangifonela wangitshela ukuthi nana usengifakile kuleyo position ngamtshela ukuthi hayi mina kangisoze ngingene kuleyo position ngalokho mina ngenza engikuthunywe ngabantu angenzi engikutshelwa nguwe njengomduduzi owenza okutshelwa nguwe I never went there. Wangifonela wathi ucela ukubuya azonthatha ngemota. Ngathi mina kangibuyi lapho. Nga ufuna ukuthi ngibuye emhlanganweni lo. Promise me ukuthi uza collecta iward yonke. Wamehlula and it was late ngabo 4. Kakhulume ngelanga ele caucus. Kuma ward wona la ama councillors wona lawo okuthiwa ngama double candidates. Akhulume iqiniso because singayenza amanga kuyabe kungalanto esiyenzayo. Siyabe sizirope.
Sizwa ibandla lapho lisithi labo ukuthiwa ngama-double candidates njengani amaphepha enu okuthi lincintise awasayinwanga ngokusemthethweni ungathi ngobani abalisayinela lawa maphepha njalo babevunyelela ibandla na
angiyeke ngikutshele ukuthi sasayinelwa ngubani ngoba thina lanamhla sikwazi ukuthi mbani wakumele ukuthi asisayinele lawo maphepha thina sabizwa kwathiwa wonke umuntu wafakwa ku-chat group ukuthi wonke umuntu owanominethwayo kahambe evekhi enkayi center lapho sizathola khona amabizo ethu so thina sathola wona la amafomu ayekhona sasebenzisa wona sangenisa wona ukuthi ungubani osayinileyo we never knew that kwakulama signatures thina sacabanga ukuthi ngxe yibo president yibo bona labo kwakufanele ukuthi basayine ukuthi ngabantu aba unlawful we never knew that